wethu Nkomo amalunga ezanu PF ungahamba ngathi mina ngiyinanzele ukuthi imhlangano esiyabe siyenza iyabisaziwa ivikiwe emapolisen engxayini imhlangano le yenkomo ngesikhathi sena sesesiphithiphi njengoba sesisizwe ezilandelayo uzathola ukuthi imhlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imhlangano uzothola ukuthi hayi enye iphathi ethile engxaye izaphu layilo mhlangano endaweni yaleyo ibani ithithe hayi lapho amapolisa bese siba yiwa ehlukanisayo imthetho imhlangano le yabe isaziwa ngamapolisa yabe ivikiwe emapolisen iningi lakhona ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imhlangano eyenziwa ingabikwanga emapoliseni hayi lokho-ke anginalwazi lakho kodwa kukhona ukuthi emhlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabe ivikiwe emapoliseni
baba bhebhe nanso
baba ntikameli u-Ian Smith ye-UDI besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sako legangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukushiya nabanye sonke sasiphila lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu onomoya omubi umthakathi anphephile umuntu onomoya omubi umthakathi la madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka sebesidla imali yonke sebesenza lokho sithi yi-corruption kuxhwala asisatholi lutho lina thina kanye lemvuthu alisekho ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-afrika kuphela emhlabeni kuphela kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kasimithi kiphi abawathathela umbhobho kambe asibo ukuthi bathandi bonoko usathandi loko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kasimithi asenza sikhathi umbhobho sebhangeni khathesi uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa nayo usmith kodwa engingakutsho kingabili ukuthi okungapheli ukuyahlola engingakutsho yukuthi ogadafi babesithi bangama-iron man bangaphi osadamu useni babesithi bangama-iron man bangaphi lapho kuzabaphelela one way or the other kuzaphela kuphela
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathane kulempondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje
uBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi ngaloko okobuthakathi akwethesha izano phela kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-chechi wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiwo uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiwo lakubobhebhi kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyo emini tililanga libani bebayatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo i-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga ngamagovu amasela silatholakala khonapa yo la kuzanu PF akhona amasela lakubosisi akhona amasela atholakala so nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke
kudwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe
uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini into eziningi zenzakala ku-administration ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela i-implementation ye-administration ungakhangela ama-councils wonke across the country akula noma eyodwa ikhansili ele-chief executive ngeyithi u-town clerk ongowe-CCC bonke ngabezanu i-majority of ama-directors ngabantu bezanu so during implementation aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu bezanu malumani ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungazi wakhuluma njengomuntu wesithutha
babo Gawule ngamafitshana kuyiphethe
ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo elama-councillors awobolileyo no-town clerk wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls amasela asebulale abulala ngiyamangala ukuthi bayekelelwane bona abanye abantu u-town clerk babethi bama-ataka bayamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezamemvikele beyale nxa kuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala buyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayesabekayo
ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele
Hayi angake ngisho nemphendulo imali yami uyakhanya ukuthi bona lapha sechathile kwamva komunusa angisaboni ukuthi engingakuphe engingakutho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma izano into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isihlubuluza i-PCC njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi eka-structure eka-sithi lokhu okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abakusenior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho-structure kabakwazi ukuthi azathenga abantu.